Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana mthwakazo muhle kweza kusihlwa ngolwesithathu mhla ka 26 kumabasa 2023. Igama lami ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Usungulwe namuhla umhlangano omkhulu wamazwe asezwekazi le-Africa owe Transform Africa oqhutshelwa eVictoria Falls okungokwakuqala ukuthi wenzelwe phandle kwelizwe laseRwanda. Ungene kusuku lwesibili namuhla umbukiso omkhulu wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair oqhutshelwa koBulawayo. Inhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association ithi ukukhuphuka kwentengo yezinto mahlayana okuqale ngomvulo sokuthiye uzulu weZimbabwe esidla luklubhu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Usungulwe namuhla umhlangano omkhulu wesithupha wamazwe aseAfrika owe Transform Africa oqhutshelwa eVictoria Falls. Lokhu ngokwakuqala ukuthi umhlangano lo wenzelwe phandle kwelizwe laseRwanda. Inkokheli ye-Afrika ekumhlangano lo esemhlanganweni lo ithi ukuze kube lentuthuko kuleli zwekazi kumele kube lokusebenzelana phakathi kwayo lokucebisana ngendlela zokudala imisebenzi engafinyelelwa ngabatsha ukuze bathuthuke. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba eseVictoria Falls.
Inkokheli yamazwe awezwekazi le-Afrika ithi ukuze kube lentuthuko kuleli zwekazi kumele kube lokusebenzelana kwayo lokucebisana ngendlela zokudala imisebenzi engafinyelelwa ngabatsha kusetshenziswa indlela zangalezi nsuku zebulenjini ukuze bazinakekele ngasikhathi sinye bethuthukisa amazwe awo. Lokhu kuphume emhlanganweni owe-Transform Africa owanzelwa eVictoria Falls ngokuhlaziya indlela izwekazi le-Afrika elingathuthuka ngayo lisebenzisa inkundla zakulezi nsuku zebulenjini, eze-internet technology, kwezamasiko, ezokulima, ezokwemba, ezempilakahle kanye lezinye. Umongameli Emmerson Mnangagwa waseZimbabwe wethulele abazinkulungwane phose ezintathu kulumbuthano ukuthunjwa kwamazwe la yikho okuwabisela emuva.
Quite some time for Africa when it became independent to immediately promote science and technology.
Sokuthethe isikhathi eside ukuthi izwekazi le-Africa lapho elatholela khona uzibuse ukuthi libambisise indaba esiphathelene lezobulembu bemoyeni. Sakhangelela kakhulu impumela yalokhu kwabasithumbayo kwaze kwathi kungekudala sananzelela ukuthi amazwe aphezulu akhiwa ngoba bafaka ezobulembu phambili, kodwa thina sekufuze sigijime seqe njalo nxa kusenza sibadlule laba basemazweni entshonalanga ngalokhu.
Umongameli Ayikande Ichilema waseZambia obekhona emhlanganweni wanamhlanje uthi inani elikhulu labasakhulayo kalilamsebenzi, ngakho kuqakathekile ukubahlomisa ngolwazi langalezi nsuku olusebenzisa ubulembu, i-technology.
It is a platform. It is basically our daily bread.
Ngalumhlangano kufuze sikhumbuzane ukuthi kukho konke esikwenzayo. Ngithanda ukunitshela inqobe zokuthi kufuze sibe lokuzimisela ngoba sisalele emuva, njalo kufuze lokhu sikuhlanganise lezentuthuko ukuze sidale imisebenzi ebantwini bethu abatsha, ngoba inani lamakhulu ayi 1.2 billion ngelabantu abatsha abaleminyaka ngaphansi kwamashumi amathathu. Njengoba abanye bami sebethilo ukuthi ngaphandle kokugijimisa intuthuko le kuzaba nzima kunakekela intsha le.
Umongameli Lazarus Chakwera weMalawi ukhuthaze ukuthi amazwe la asebenzelane ndawonye ukuze lonke izwekazi le-Afrika lithuthuke.
And so when it comes to the socioeconomic development of Africa, the only way for us to catch up is to take a shortcut. And the only shortcut available to us now is technology. That allow us to go digital every second.
Uze sibe le ngqubela phambili njengezwakazi le-Afrika ukuthi lathi sibambe intuthuko le ngokuphangisa. Okumbuzo wokuthi sikwenza njani lokhu indlela ngeyokuthi sisebenze nzima lokuthi sisebenze sonkeni ukuthi i-Afrika izimele yodwa ngezentuthuko.
And to work together on connecting the whole continent digitally so that Africa becomes a single digital.
Inkosi yesigwadlene seSwatini umswati wesithathu uthe kufuze amazwe wonke eAfrika ayamukele ukuthi sekuphilwa esikhathini sokuthi yonke into isebenza ngobulembu.
An exciting time where the world is changing at an unprecedented pace. The rate of technological advancement is staggering and the world is more.
Sesiphila esikhathini lapha umhlaba osuguquka khona njalo indlela ohamba ngayo ilamandla ngezobulembo okuyinto eyayingazakali kikho iAfrika kufuzanga isalele emuva kuze siqhubekele phambili kufuze sikwamukele lokhu kanye lezizukulwane ezilandelayo emhlabeni lo esiwukhonzileyo
ourselves and generations to come in our beloved continent.
Umhlangano walonyaka owesithupha owe-Transform Africa wenzela ehoteleni e-Elephant Hills e-Victoria Falls okwakuqala ukuthi wenzelwe phandle kweRwanda phansi kwendikimba ethi Connect, Innovate and Transform. Ungenwa ngabantu abazinkulungwane ezintathu 3000 abaphathintambo abangamachumi amane 40 ingcwethi zemichina yalezinsuku ebulenjini ezethekhnoloji omangameli bamazwe amahlanu abalisa iZimbabwe, iMalawi, Zambia, eSwatini leRwanda. Lomhlangano oqalwe ngelwesithathu uqitshwa ngolwesihlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ungene kusuku lwesivili namuhla umbukiso omkhulu wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair oqhutshelwa kobulawayo. Namuhla kuqhutshwe umhlangano wabosomabhizimusi o-International Business Conference oqoqwe yinkampani ye-ZITF imanyene le-National Economic Consultative Forum. Ngolwesihlanu lombukiso uzavulwa ngokusemthethweni inkosi yamaSwati uKing Mswati III. Yena ovele esekhona elizweni elande umhlangano weTransform Africa oqhutshelwa eVictoria Falls. Inhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association ithi ukukhuphuka kwentengo yezinto mahlayana okuqale ngomvulo sokuthiye uzulu weZimbabwe esidla luklubhu njalo inengi lisebunzimeni obumangalisayo. Idola lakuleli lalo liwile kakhulu nxa liqathaniswa lelemelika. Emkambo wensitha idola lemelika elilodwa lithengwa ngamadola eZimbabwe aphakathi kwenkulungwane eyodwa elamakhulu ayisishiyanga lombili 1800 kusiya kunkulungwane ezimbili 2000. Izinto ezikhwelileyo zigoqela isinkwa sona esikhwele sisuka ku 1200 Zimbabwe dollars saya ku 1430 kusiya phezulu. Okunye okukhwelileyo kugoqela impupho, amafutha okupheka lokunye okuchiyeneyo. Ukukhuphuka kwentengo lokhu kuza ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho. Ngokunjalo umbuzo omkhulu ngothi kambe lokho kungaba lomthelela na kundlela uzulu weZimbabwe azavota ngayo kulolu khetho. Sixoxele siphathamandla seNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube.
izinto zikhwelile kakhulu ezihlukahlukeneyo. Ukukhwela kwazo kuya ngokuthi umuntu wakhona ungaphi. Edolobheni zikhwele ngendlela engafani lasekhaya, emakhaya zikhwele kakhulu, ngakho isilinganiso sakhona singahlukana. Inyama endaweni eziningi ingezelela idola phezulu, ngokunjalo lento ezinjengamagwili lezinye izilimo zikhwelile, kanti ke njalo isepa yokuwatsha layo ikhwelile. Kusiya ngesitolo, kusiya ngendawo okuyo, kusiya ngokuthi usekhaya kumbe usedolobheni, ngabe ikhwele ngendlela ezihlukeneyo, kodwa ikhwelile yonke into kumbe lezo zinto abantu abazidinga kakhulu, lanxa zingasizo zonke ezikhwelileyo. Kodwa lezo ezizwe ezisetshenziswa kakhulu ezidingayo ngabantu usuku ngosuku yizo eziqansileyo, sezisesimeni lapho esingasoze zeneliseke khona ebantwini abaningi abaphila lapha eZimbabwe ngenxa yobuyanga.
Ungathi kuyini kahle kahle Ncube okubangele ukukhuphuka kwentengo yezinto ngalindlela?
Imbangela yokukhwela kwezinto isimo somnotho esingamanga kahle, sesaqhubeka silokho sibuthakathaka, awukholi umnotho ngendlela eza kwenza ukuthi kube lula ukuthi kuguquke intengo. Ilizwe leZimbabwe ama-industry lokho engazuzi izinto, engenzi izinto ezizasetshenziswa ngabantu ngendlela efaneleyo, ngakho ke eziningi zakhona zitholakala ngaphandle. Zithi zitholakala ngaphandle, idola leZimbabwe libe lisiwa, sekusitsho khona ukuthi lezo ezivela ngaphandle zifika sezidula kule ndawo, kungokunye kungumthelela walezo zinto ukuthi zikhwele. Kanti ke njalo kukhwela i-electricity, khwelile kulamalanga onaladlulileyo, ifuel layo isilokhe iqansile njalo. Lezo zinto zombili zilomthelela omkhulu ekukhweleni kwezinto. So ke into esiyinanzelelayo ukuthi ukusilela kwemali yangaphandle, ukuwa kwamandla edola leZimbabwe, ukukhwela kwefuel, ukukhwela kwe-electricity, zonke lezo zinto zincedisana ukuthi intengo iye phezulu. Ubala nje lokuthi ezomnotho kazimanga kahle, abantu kabazithembi, okubizwa kuthiwa i-confidence.
Ukukhwela kwentengo lokhu ubona kusiba lomthelela yini kukhetho oluzayo, kundlela abantu abazavota ngayo?
Yebo, ukukhwela kwezinto kuzaba lomthelela thizeni ekuvoteni kwabantu, kodwa esingakwazi ukuthi bangakanani abantu abazaguquka ekuvoteni kwabo, basuke kulaba kade bebavotela bayevotela abanye ngenxa yentengo yezinto. Okwenzeke eZimbabwe kakujwayelekanga emhlabeni, abantu abaningi emhlabeni odiliza umnotho bathwalise nzima bamkhipha esihlalweni. EZimbabwe bajwayele ukuthi bavote la yena lo bangela usizi, kuyinto ethusa kakhulu. Ngokuba ukukhwela kwezinto ukuthi balale bengadlanga, abantu behlule ischool fees, behlule ukuthi baye ezibhedlela ngendlela efaneleyo, behlule ukufundisa abantu babo, akubenzi bayekele ukumvotela umuntu obangela yona leyo nkinga. Yikho kuluhlupho kakhulu elizweni leZimbabwe. Kodwa ke kusengenzeka kube lenguquko enkulu kulesi simo ngalesi sikhathi. Bakhona yebo abaza kuzonda lokho kwenzakalayo, base bevotela amaqembu aphikisayo, kanti abanye bazacimeza kuphela baqhubeke labona laba ababangela usizi njengoba sikubonile eminyakeni edlulileyo. Kodwa mhlambe bazaba balutshwane kulalaba abazazonda kakhulu.
Umnumzana Efidlela Ncube, isiphathamandla senhlanganiso elwela abathengi, iNational Consumer Rights Association. Owayengumongameli weLesotho umnumzana Omar al-Bashir ogenqulwe embusweni ngomnyaka ka-2019 libutho ubikwa esusiwe entolongweni lapho abevalelwe khona laba beyiziphathamandla kuhulumende wakhe, njalo amacele omabili alwisanayo athi eleSudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces ethesana umlandu ngalokhu. Umanyano we-United Nations uthi amabutho la ayenqaba ukubeka phansi izikhali njengalokho obekukhangelelwe kulandela ukuxoxisana lamanye amazwe agoqela iMelika, ngoba icele linye ngalinye libona angathi lizanqoba. Lokhu kwenzakala uhulumende weZimbabwe esithi usehlenge ezinye izizalwane zakhe ebezikwele Sudan, njalo sezilubhekise ekhaya. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi yecubungula ezombusazwe.
Ukungqokuzana phakathi kwa maqembu amabili amasotsha ehlukana phakathi akululake ebantwini uma sebefike kulesigaba abakuso ukuthi kuvunyelwane masinyane isizifaya ngoba vele lomunye lomunye uyabe khangelele ukuthi angase anqobe okwakhathesi akusoze kube lula msakazi ukuthi sibone isiba khona isizifaya eza dala ukuthi kuphangise kube lokuthula ukungqukuzana kwamaqembu amabili ungathatha nje sithathe isibonelo salapha yana eRussia iRussia yathi ma isiya eUkraine kwakukhangelela ukuthi mhlawumbe kuzoba into yenyanga enyanga ezimbili kodwa namhlanje sekudlule umnyaka kulokho kushayiwana kuleya ndawo nakhona la eSudan asoze sisibone isixazululo masinyane uma lamaqembu amabili esesenazo izikhali esengaba nabo abangane ababasekelayo bebanikeza konke okudingeka empini akusoze sikubone ukunqukuzana kuphela masinyane kodwa ke futhi okuyikhona esikubona kusiba inkinga kakhulu abantu baseSudan abantu kazana esibabona ke besiba phakathi kwalempi belimala balahlakelwa yikho konke abalakho ngoba nje kunabathile abafuna amandla ombuso bengakhathaleli izwe labo
singathi owayengumongameli umnumzana Omar al-Bashir uphephile yini kulokho lizamvikela yini elinye icelele ukuthi
sizakhumbula ukuthi u-al-Bashir wayevele engeyena upresident owayekhethwe ngabantu beSudan wayengupresident owayethethe umbuso ngodlakela ngendluzula lokho ke kuyasitshela ke ukuthi ekubuseni kwakhe wayengeyedwa wayelabathile ababemncedisa ukubusa njalo ekukhishweni kwakhe eseboshwa akaboshwa ngayedwa waboshwa nabathile ayelabo kuami othola ukuthi ukuhlukana lokhu kuyawathi elinye iqembu kuyalithinta kakhulu ukuthi lingakuleli side elokweseka bonke laba babothiwe ngiyakholela ukuthi abaningi abantu baseSudan ukuphepha kwakhe bengabe bengelandaba lakho ngoba kuyacaca vele ukuthi ukuze kusuke ke khona lokhu kungqukuzana uzathola ukuthi kukhona abangakuside lika al-Bashir abangabe bebe yingxenye enkulu yokuphehla konke lokho sokukhona esikubona kuqhubeka eSudan ngoba phela abantu laba abakhangelela ukuthi kunengi okuzoba lahlekela ekuhambeni kwesikhathi nxa leli qala kade lokho liqulwa lisiya phambili kunengi futhi khona kuyiami akade singababona belokho beboshwa kusiya phambili
umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ehlaziya ezombusazwe obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 Induna uDakamela wenkayi ogama lakhe lokuzalwa ngumnumzana Mbusi Bekithemba Ncube usetshayele ihlombe abaphathise ngemali kanye lempahla kunhlelo azisungule ngokusemthethweni esigabeni sakhe ekuqaleni kwalinyanga ezibalisa ukwakhela izakhamizi eziswelayo izindlu isiphala lesibaya senkosi kanye lokubhadalela abantwana besikolo Induna uDakamela usungule inhlelo lezi ngokusemthethweni kumaviki ambalwa edluleyo emkhosini lapho bekuthe gwaqa inkokheli zomdabu zeMathebeleland iziphatha amandla zikahulumende amalunga edalela eParliamente inhlanganiso ezizimeleyo izakhamizi zenkayi kanye lenye inkosi yamaNdebele umnumzana Bulelani Khumalo Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, nansi linduna ixoxa lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7.
Sesithole usizo mhlawumbe ngathi ukuphathiseka omunye uphosele $500 lesenzi amalanga amanye adlulileyo ibele lo sithulethuma nabomama asebenza labo beyi-COVID indlovukazi wakontributha $1,000 ekuthini kusizakale mhlawumbe abantwana esikole, ukuthi kusizakale mhlawumbe abazali laba esakhethileyo ukuthi bakhele, kumbe ukuthi i-foundation le iqalile iDakamela Foundation izize idlondlobale ibe le simo.
Phambilini kwalingxoxo sikhulume ngabampofu abathole izipho zokuphathisa empilweni. Kahle kahle kuyini abakutholileyo, njalo libakhethe njani? Kukanti ikusasa kuye bazayenelisa ukuzimela yini?
Singananzelela sikhethe kumbe inhlangothi ezimbili, sikhethe abazakwakhelwa izindlu, sakhetha abazancediswa ezikolo. Nangazidobha umuntu sifisa ukuthi simsukumise kuze ngayo yonke indlela yokuphila. Sokungabantu esifisa ukuthi sibakhiphe vele esimeni sabo sokuba mpofu. Kukhona esibangezeleleyo abade bephiwa izipho lezo kade zibonakala ziphiwa, kodwa bese kuthiwa khona vele laba abazoyakhelwa labo baphiwe izipho, ngenxa yokuthi sithi ngumuntu vele othwele nzima ongenazo izinto ezimsizayo ekuphileni. So yibo abantu kade sibakhangela kakhulu. So sikhangela ngamazinga ngamazinga, sibasiza sibancedisa, ngoba sibona vele kuyibo asebekhethiwe phela. Sifisa ukuthi sibasukumise beze bebe ngabantu abazimeleyo, abathi bona uduko alusekho emakhaya abo.
Ikusasa-ke lizabe liqhubeka likhankasa ukuthi lithole usizo ebantwini, kumbe njengokutsho kwakho ngaphambilini, isibaya senkosi lesiphala senkosi sizaphathisa lolu hlelo. Okungaqhelisa lolu hlelo kuyini eliza kwenza kahle kahle?
Isifiso sethu ukuthi isiphala sethu senkosi sikhule siye sikhule. Okugoqela ukuthi isiphala senkosi sikhuliswa ngabantu besigaba ngendlela esihlekenzisana labo ngayo, kumbe ngenkangelelo leyo esayifakayo siyisigaba ukuthi isiphala senkosi sizosebenza ngayo. Lesi isiphala senkosi asivalelanga usizo olungavela ngaphandle, ngoba isiphala phela yinto egcinayo kumbe okugcinwa khona izinto ezingasiza abantu. Kwese siba nesibaya senkosi. Isibaya senkosi zinkomo ezikhona okwamanje ezikhangele ukuthi zibe zisanda ngenani lazo. Kulaba omama esizabe sibakhitha, kumbe izalukazi, kumbe laba abengenelisi ukuzenzela izinto esingathi ngokuthiwa i-vulnerable bantu, inkomo lezi zikhangele ukuthi zibancedise ukulima. Nxa belinyelwa laphana sikhangele ukuthi abantu laba labo bebele namabele abo, ibe labo bekwanise futhi ukuphatheka esiphaleni senkosi, bazimele, bengabi mpofu, bebe lakho ukudla kokuphila, bebe lakho ukudla kokubhadalela abantwana babo esikolo ngendlela yokuthi thina sikhangele ukuphila ngokokulima phela, ngokwezifuyo phela. Inkomo lezi ziyasiswa, zibafakele abantu bona laba ezindaba zesibakhethile ukuthi besizakale. Isifiso sethu yukuthi thina ngokuya kwesikhathi senelithi ukuzimela. Ngiwethinga futhi mina kunjalo kube nzima ukuthi sithi thina hhayi isizwe sisuze silikhangelele kumba sisuze silufuni. Sithi thina noma nguphi ofisa ukuthi siza kodakamela ofisa ukuphathela kumbe ukuphothela lokhu alakho esiphaleni senkosi, kumbe ofuna ukuphathela esiphaleni senkosi ngoba usizo
leyo yinduna yenkayi uChief Dakamela, ogama lakhe lokuzalwa ngumbusi Bekuthemba Ncube, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lomnumzana Dumi Moyo, umqondisi wenhlanganiso yeDumi International enika izibhedlela imibheda lemitshina njalo ethuthukisa izikolo. Nangu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
ngiyasebenza lapha eNgilandi ngikhangelele izinhlelo zokufundwa lenhlelo zempilo engathi health and education. EZimbabwe ngikhangele kakhulu izona lezo inhlelo futhi ze health and education. Kakhulu ngikhangele ukuncedisana lezibhedlela zakithi lapha engibona khona ukuthi kuyasilela ukuthi ngiphathise ngalokhu engiyabe ngikwenelisile ukuthola okunye engiyabe ngiphathiswe ngezinye inhlanganiso ezilapha eNgilandi. Ikakhulu nxa sikhuluma kunje sithumele imbheda emihle kakhulu, imbheda e-electric, imbheda that will make things easy to adjust, ezakwenza kube lula kuzigulani, ezakwenza kube lula lakubomongikazi lakubodokotela ukuthi bafake i-level yalapho okufunakala ukuthi umbheda ube khona without straining themselves kumbe nokukhothama kakhulu.
Okunye ke kuyini okwenzayo baba Moyo?
Okunye engikwenzayo lesengikwenzile ukuthi siya-adopt-a ama-award la siyabe sibona ingani hayi sibili adinga ukuthi ancediswe kakhulu kangako. Senze le singakubiza ukuthi yi-renovation ngesikhiwa, angikwazi ukuthi ngesintu kungabizwa kuthiwe kuyini, and facilitate izintwana nje zonke ziyabe zifunakala ukuthi sincedisane le community yakithi koBulawayo ikakhulu endaweni yaseMathebelelendi yonke nje.
Ezikolo-ke liyenzani baba Moyo njengeDumi International?
Siyancedisa ukwakha izikolo, siyazakha izikolo, sirenovate lezi eziyabe zidilekile. Kuya kube lama-report ukuthi isikolo sesidilizwe lizulu, lesesidilizwe isikhotho. Sihambe ngikhona ngalesi asesa siyekhangelela umumo ukuthi ufunani. Umumo ngabe ufuna ukuthi leso sikolo, leyo classroom ethethwe ngumoya ilungisiswe kutsha kumbeni iyakhiwe kutsha. So siba khona le nhlelo zokuthi siyakha ama-blocks from the ground, from the foundation. Ezinye nje sizirenovate, sifulele kutsha, sibe sesibathengela lama-desk ezikolo, sibe sibathengela lamabhuku, sibafakele ama-office blocks. Kakhulu ungakhangela isikolo lesabathi iMapengani eFilabhozi, akula esinye isikolo esingafika khona laphana eMapengani. Ungabuza uzulu wonke okhona ngale eFilabhozi uzakutshela ukuthi iMapengani is number one, ngoba we have done a lot at that school.
Inhloso yenu kuyini khona?
Ukuthi sincedisane le community kuphela zwi. Sincedisane labantu abahluphekayo kuphela zwi. Akula enye inhloso efihliweyo ukuthi kumbeni ngemva kwengqondo zethu kulalokhu. Ukuncedisana lenhliziyo, ukuthinteka kwenhliziyo zethu ukuthi sincedisane. Kuyilokhu ukuthi mina lapho engakhulela khona ngikhangele i-background lapho engavela khona ukuthi ngahlupheka kakhulu, njalo nxa ngiselizweni ukutholakala izinto ezinganceda abantu bakithi ekhaya, amboni ukuthi kuyini okungangehlula ukuthi ngibe ngi-continue ngizama ukuthi ngidobhe lokho okudobhakalayo ngiyenceda ekhaya. Ezinye izinto that we take for granted lapha uyabonga ukuthi lokhu nje, kodwa nxa sokufikile esikolo kumbe esibhedlela usukubona sokusetshenziswa ngabantu abaningi, usubona nje ukuthi sengenze umehluko omkhulu empilweni zabantu, kube sokukujabulisa kakhulu enhliziyweni yakho ukuthi lami bengihlupheka kodwa now bakhona kade behlupheka njengami, sengenze umehluko empilweni zabo.
Kodwa-ke phosa awukugcina khonapho Moyo,
ngithanda ukubonga nje ukusebenzelana le community zonke zona lezi eziyabe zisebenzelana lazo. Ikakhulu-ke okwalesi sikhathi ke ngibonge lo ujaha lo u-Ezra esimthumileyo ukuthi abe yi-representative yethu ukuthi amukele imibheda le esiyithumele esibhedlela sakithi empilo, ukwenza ukuthi bayamukele ayinikezele lapho abazayisebenzisa ngokusemthethweni.
Umnumzana Dumi Moyo, ngumqondisi wenhlanganiso yeDumi International, sixoxela eseCoventry kwelebhilithane. Kulife Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lwabeZimbabwe abaseSouth Africa abalamaphepha asephelelwa yisikhathi. Kwanele olivalelisayo nguNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muZimbabwe.